Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alinga alivuka njani izilukanda ba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje inhlanganiso ezizimele esigabeni seMathebeleland seziphume lomhlehlandlela wokusungula amankampani lokuqhuba ezinye inhlelo zokuthuthukisa umnotho walesi sigaba.
Kuxoxwa ngezempilo, kuxoxwa ngezezimali, kuxoxwa ngezemfundo, kuxoxwa ngeland, kuxoxwa ngamalungelo abantu.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele South Africa selikhuphuka ngesiqubu osekubangele ukuthi abezempila kahle bathi ilizwe selingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa i-coronavirus kumbe i-third wave ngesilungu.
Bayasitshela ukuthi selithanda ukukhuphuka kakhulu ukuthi sesisondela ku-third wave.
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMathebeleland ebheju likaZulu ithi izaqhubeka isakha amabhakane alamabizo alabo ababulawa ngesikhathi segugurawundi duze lalapho ukwenzakala lesi sihluku.
Iqiniso yikubana kuningi esikukhangeleleyo njengenhlangano ukubana kwenziwe ikakhulu endaweni ezijiyeneyo lapho okwaba lo monakalo wombhuqazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso ezizimele esigabeni seMathebeleland seziphume lomhlahlandlela wokusungula amankampani lokuqhuba ezinye inhlelo zokuthuthukisa umnotho walesi sigaba. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe zinhlanganiso lezi ngohlelo lweZoom ngeviki edluleyo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqela umhlangano omnomzana efidlela Ncube wasichasisela okunenge.
Yebo bekulomhlangano okuthiwa iphutheho, ukuthi iphutheho ikuthi imbizo ukubizwa kwabantu bonke kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi iqembu, bangena kuyiphi church, bayavela kuphuma ngeMathebeleland. Kwakufanele ukuthi abantu bahlangane kwaqa physically bona umathupha. Kwase kusehlula ngokuvinjelwa iCOVID-19, kwase kuvunyelwana ukuthi kuhle abantu bahlangane ngeZoom. Bahlangene ke abantu iviki lonke leli kusuka ngeSunday kuze kufike namhlanje lapho phothulwe khona umhlangano bekuxoxwa ngeze impilo, kuxoxwa ngezezimali, kuxoxwa ngezemfundo, kuxoxwa ngeland, kuxoxwa ngamalungelo abantu, ngama-election, lakho konke nje okuthinta abantu, abantu bevumelana kulezo zinto ukuthi bafuna ukuya njani phambili. Kuphethwe ngokuphuma logwalo okuthiwa i-Freedom Charter, echoyo ukuthi abantu beMathebeleland bafuna ukubuswa ngayiphi indlela, bafuna ukubusa ngayiphi indlela, bafuna ukuphila ngayiphi indlela, bafuna ukuhlala ngayiphi indlela, bafuna kukho konke okubathintayo. Lolo gwalo lokuqukethe lonke lokusapholishwa nje bese lusethulwa lufinyelele ebantwini bonke, lufinyelele asemsakazweni.
Iziphi inhlelo zokudinga imali eliphumelazo?
Okuvunyelweneyo ukuthi kwakhiwe amankampani ezimali ukuthi ikhona imali esingayichaya, singenelisa ukuthi sichaye izimali, sakhe amabhenki ethu, sakhe ama-mutual fund, sakhe ama-mutual assurance societies. Into zonke leziyana ezidinga imali singakwazi ukuthi siyihlanganise imali. Bekhona osozimali bakithi, abafundileyo bakithi abazingeze izimali ukuthi hayi imali singayihlanganisa sibe lamabhenki ethu, sibe lamankampani ethu, sibe lamabhenki ethu okuthenga imigodi yegolide, sithenge umhlaba, sithenge inkomo, sithenge izinto zonke leziyana eziza senza sonke sinothe siphumelele njengabantu beMathebeleland. Ngakho ke kuvunyelwene ukusebenza ndawonye kwezenotho ukuze sizimele kwezeconomy, sikwazi ukuthi singahlala isikhala kuphela kodwa sikwazi ukuzithuthukisa thina ngokwethu. Kuvunyelwene njalo ukuthi abantu basebenze ndawonye kwezepolitiki, ngokuba ipolitiki iqakathekile ukuze baphume ngaphansi kombuso wezani. Konke khona lokho kuphumile ngamafichane nje kube ukuthi abantu bafuna ukusebenza ndawonye, bavumela ukuthi bazasebenza ndawonye to create a regional economy ngesingisi esingathi that responds to ama priorities, understand ama priorities lokuhlupheka kwabantu beMathebeleland. Injalo abantu babambane politically, socially ngayo yonke indawo konke ukuze bakhululeke phakathi kosiza abaphakathi kwalo. Ngakho ke izinto esizaxoxa okwamalanga alandelayo siloke sizihluza sizihlukanisa ngokuba zinengi kakhulu okuvunyelwane ngazo.
Umhlangano lo ubuyinto enziwa kanye nje njengoba beliqoqa nje inhlelo leziyini kumbe sokuyinto eliyahlala liyenza.
Kumele ngomnyaka ngomnyaka okungenani abantu bahlangane bevela kuma districts ahlukahlukeneyo bathi gwaqa bezokhuluma konke nje ngokuphathelana lesigaba seMathibeleland ukuze bakwazi ukuphuma lezinqomo ezibakhululayo phakathi kosizi lona lolo njengoba sengike ngakuthinta ukuthi kayikho into esele ngaphandle kokuxoxwa kuphutheko yikho kuthethe 6 days kuthethwe yonke into bavumelana njalo abantu ukuthi indaba yokuthi udaba logugura undile uphathwe yi-NPRC abafunda kuzwa ngakho ukuthi udaba logugura undile uphathwe ngabantu abayibaba bayibulala abantu abafuna ukuzwa ngakho kwavunyelwana ngokuthi abantu bafuna ukubuswa belabalungelo babuse belamalungelo babuse ngendlela ehlonipha umthetho ekhululekileyo ehlonipha intando yabantu bavumelene ngakho konke okuthinta abantu besiya phambili kodwa kuphezu kwakho konke ukuthi bavumelene ngokuthi bazasebenza ndawonye besiya phambili.
Umnumzana efidlela Ncube ngomunye wabaqoqe umhlangano wenhlanganiso ezizimele kobulawayo ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele South Africa selikhuphuka ngesiqubu osekubangele ukuthi abezempilakahle bathi ilizwe selingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa yi-coronavirus kumbe i-third wave ngesilungu. Amanani akhomba ukuba besebehlile kakhulu ababanjwa igciwane le-coronavirus e-South Africa kusukela ngenyanga kaNhlolanja lapho okwasekubanjwa abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 ngelanga kodwa bekusehla. Kuze kwathi kuyonale inyanga besebe inkulungwane eyodwa ngelanga 1,200 ababanjwa leli gciwane. Kodwa kusukela kuviki ezimbili ezedluleyo amanani la asekhuphukile njalo asedlalela kunkulungwane ezintathu 3,100 ngelanga. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bayasitshela ukuthi selithanda ukukhuphuka kakhulu ukuthi sesisondela ku-third wave. Bayazibala nje indawo ikakhulu lapha e-Gauteng, iVali, ePretoria, iTshwane kubalwa ukuthi izibalo sezinyuke ngendlela emangalisayo. Kanti ne-province yase-Free State nayo ibalwa njenge-province okungathiwa isingena kuyi-third wave. Asikwazi ukuthi lokhu ke kusho ukuthi mhlawumbe kungabe sekuhlangabezana nawo amakhaza ngoba aseyaqala amakhaza ungena. Siyasola ukuthi konke lokhu kungabe kuyileyo mbangela. Phinde futhi kube khona abantu phela indiza ziyahamba emazweni. Kunabantu ke abangenayo lapha abavela kwamanye amazwe. Othola ukuthi nakhona kuyabikwa ukuthi kukhona ikakhulukazi leli uhlobo olwase India. Solubiki ukuthi kukhona asebebanjiwe abanalo la. Konke lokhu sokusenza ukuthi sihlalele esimeni sovalo ukuthi kasikwazi ukuthi kuzokwenzekani kumalanga la azayo uma ukuqanda sokuqanda kakhulu. Ibunzima nje esihlezi phezu kwabo esingakwaziyo ngoba lento nxa kubala ukuthi iyaqansa ivele ilithele ngovalo ngoba uyabe ungakwazi ukuthi izobamba bani ithiye bani.
Bona abantu bayalandela na imigoqo yabezempilayo kahle eyokugqoka ama-mask lokuqhelelana.
Ubungozi ke obukhona babu Chris yikuthi abantu bakithi sebe ngalokho kuthiwa ngesilungu sebe relaxile, sebe relaxed. Abantu abasakulandeli ngamandla njengalesiya sikhathi sikobo level 5, level 4. Abantu phela izinto ezinye bazilandelwa bese saba umthetho ukuthi nanku umthetho uthi uyabotshwa nxa ungafakanga imask. Abantu nje sebeyihambela bengalawa ama-masks uthola ukuthi ezindaweni zokuphuza ufika kugcwele okumangalisayo lento okuthiwa social distancing ukuvulelana izikhala akusalandelwa ona bayawaphatha ama masks kodwa nje uthola ukuthi umuntu uyiphathela ukuthi ngoba nxa ezacabanga ukungena esitolo bazafuna ukuthi ayifake masks uma ezafuna ukuthi angene noma kusema ofisini bazafuna ukuthi ayifake masks yilokho nje ongathi nxa ubhekisisa ubone ukuthi abantu yikho nje bewaphatha ama masks kodwa uma kade kungayisikho lokho ngabe nje abantu nokuwaphatha basawaphathe kodwa nje la uma behamba estradeni awasawafaka masks ama masks abantu so nje lokhu kwenza ukuthi kufake impilo zabo bonke abantu nje esimeni esingekho right engcopheni ngoba ama masks awasagqokwa ngendlela kade egqokwa ngawo ekuqaliseni yinto nje impela ukuthi ke asikwazi ukuthi kuyokwenzekani kunsukwana ezizabuya noma ke mhlawumbe igovernment izaphinda ibuyise amalokhuzana ama levels la ukwenzela ukuthi mhlawumbe kube nemithetho ethanda ukuqina asikwazi
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle olweZimbabwe lubika ukuba kulabantu abalichumi lambili ababanjwe igciwane leCoronavirus kumanani ethulwe izolo. Akula muntu ngisho lo yedwa obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Kwababanjwe igciwane leli abaningi ngabe Harare abayisithupha kwalandela isigaba seMashonaland Central okulabantu abathathu bese kusiza kobulawayo okulababili lolu gatsha luthi abahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 kumanani ayizolo bayedlula inkulungwane ezilichumi 10,193. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMathebeleland eBhejwe likaZulu ithi izaqhubeka isakha amabhakane alamagama alabo ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Lokhu kulandela ukuphawulwa okwenziwe ibhakane elilamagama abantu abangamachumi amabili lambili ababulawa ngamasosha eGugurawundi ngokubavalela endlini bachiswa ngomnyaka ka-1983. Sixoxele siphathamandla seBhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngokumbuza ukuthi zikhona yini ezinye inhlelo ezifanayo abazazenza endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lapho okwafela khona abantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi.
Qiniso yikubana kunenye esikukhangeleleyo njengenhlangano ukubana kwenziwe ikakhulu endaweni ezijiyeneyo lapho okwaba lo monakalo wombhuqazo. Ungakhangela kumnyaka emibili edlulileyo safaka ilitshe endaweni yeGolgotha eBhalakwe. Abalomona abazama ukuthi begqibele udaba lombhuqazo balikhipha. Sikhangelele ukubana indawo yona leyana kuqakathekile ukuthi kube khona okwenzakalayo. Indawo zihlonitshwe, yindawo okungafuzanga behlanganise abantu abafe ngezinye izinto ezingaphathelananga lombhuqazo ukuthi behlanganiswe labantu bombhuqazo. Sikhangelele ukuthi indawo eziningi-ningi amasayithi amaningi-ningi kubolupane abe madi esiwale indawo ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi indawo lezi zizikhulumele zona ngoba abantu bayancindezelwa abanikwa thuba lokuthi beyikhulume ngendlela abazwa ngayo. Sikhangelele ukuthi kube lezikhumbuzo indawo eziningi-ningi ukuze lentsha ibekwazi imbali epheleleyo ngokubana iZimbabwe kusukela silwelo zibusi samthola ngemva kokuthola izibusi ukuthi kube khona umbhuqazwe ukuthi uhulumende ufike osuke wahlamukela abantu abakhuluma ulimi lwesiNdebele. Okunye esikufisayo yokuthi alobana indaba leyi iyaba ukubanjwa ngeqiniso.
Zona izakhamizi zithini ngodaba lonalolu? Siyabona ukubana uhulumende yena wayethe useqoqe uhlelo lokuthi abantu beGugurahu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi bangcwatshwe kakutsha. Izakhamizi zona zithini ngalokhu, njalo ziyemukela yini imizamo kahulumende kudaba lonalolu?
Izakhamizi ezikukhangeleleyo kuningi, kodwa okuluhlupho yokuthi njengoba umbuzo wakho sithi bayamukela yini okwenziwa ngohulumende, umbuzo yikuthi kuyini uhulumende akwenzayo. Uhulumende ukhuluma emaphepheni, uhulumende ukhuluma emsakazweni, kodwa uhulumende akukho akwenzayo ikakhulu kuma-victims ombhuqazwe. So akukho lutho esingathi izakhamizi zingakwamukela okuthiwa ngohulumende, ngoba kazikahlangani lalutho, kazikambona uhulumende. Uhulumende usazibhodela ethareni, usabhode emadorobheni, akahambi kuyafika khonale lapho kulabantu. Njalo ungayikhangela indawo yemkhonyeni, okuzwisa ubuhlungu yikuthi kwakungabantu abangomama. Omama la uyakubona ukuthi utshisele abantu abangomama ngemva kokubulala amadoda abo. So yiyo into elusizi ngaleyani indawo, kodwa hayi izakhamizi ziyafisa. Kodwa ezikuchiloyo engubambileyo yikuthi bezithi ngabe kuleqiniso lokuthi indaba leyalungiswa, bezingakhangelelanga ukuthi kulethwe kakhulu abantu abakhuluma ulimi lwalabo abababulalayo. Yikho engutholileyo ezakhamizini.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso yebheju likaZulu, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Amagqwetha amela umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi afake amaphepha ukuphikisa isinqumo esasusa uChief Justice Luke Malaba ukuba umholi wabahluli. Amagqwetha la aphikise isinqumo somthethwandaba esithi okunye okungasiloqiniso yikuthi uMalaba wenelisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 kusiyaqala ilanga langesonto, hatshi ekuqaleni kwelanga langomgqibelo. Lezinye izizathu abazifakileyo ezimayelana lesisekelo sombuso welizwe. Lokhu kwenzakala amagqwetha awasa uhulumende emthethwandaba aweYoung Lawyers Association kunye laweZimbabwe Human Rights NGO Forum esehambise umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi emthethwandaba, ngoba besithi weyisa umthethwandaba ngokusola isinqumo sokususa uMalaba esithi amagqwetha la athengwa ngabohulumende bamazwe angentshonalanga. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iningi elizweni alazi ukuthi lilesifo sehigh blood pressure, okuyingozi ngoba lomkhuhlane ubulala umuntu engalindile. Lokhu kwethulwe ngesonto ngoba bekulilanga lokunanza lesi sifo, ile International High Blood Pressure Day. Iphephandaba lobulembu elesite lithi inkokheli yomdabu esigabeni seMathebeleland ihlukene ngembono kudaba lweGugurahundi. Lokhu kukhulunywe yinduna uKhulumani Mathema oweGwanda emkhosini wokuphawula ibhakane elilamabizo abantu abangamachumi amabili lambili ababulawa yiGugurahundi ngomnyaka ka-1983 ngesonto eCholocho. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibona Studio 7. Siyabonga ngale news elisinikeza zona bafowethu. Ngathi ningayibamba kanjalo i-news esineqiniso. Siyabonga kakhulu bafowethu. Mina igama lami uThemkosi okwaGumede. Ngokuzalwa ngizalwa eLupane eJibajiba, kodwa kwamanje ngiseGoli eLenisia South. Ngithanda ukuphawula ngendaba yakithi eMathebeleland. Abantu bakithi bathanda ukulandela amaqembu angabenzeli lutho. emaqembu cishe afana nabo MDC kanje ngiyangibona mangabe kuthiwa kuvotela MP bazolethela umuntu osuka kwenye indawo bamlethe emathebhele lo muntu lo yayikho into azoyenze azosenzela yona khombisa khona ukuthi laba bantu basempumalanga bayasisebenzisa mina ngokubona kwami nje singabantu bakamthwakazi ngathi singalandela iqembu lakithi lakwamthwakazi sike sibone nje silinikeza ichance sike sibone ukuthi lizosenzelana umuntu wakithi angeke azasilahle lamadoda asempumalanga lawa hayi indaba yethu nje hayi ngene ayasicindezela kwahle lonkomo baze bakhothama bekulo leli qembu elibusayo kodwa namanje nje sithwele nzima sigcwele amazwe lamadoda asempumalanga lawa ayasazi ngokubona kwami nje engathi abantu bonke bakamthwakazi singasapota iqembu elilodwa ya sapota iqembu elilodwa likamthwakazi sike sibone ukuthi lizosenzelana ngiyabonga
bantu bakithi bantu bemathebeleland ngicela ukulibengelela ngesihle ku studio 7 ye ngithi mina Zulu kandaba uMahlabe Zulu hayi ngiyalithanda njalo lingeza ngizicaje ngani ngoba alilahlanga alikalahle njalo amasiko enu lolimi lwethu alukalulahle bantu bakithi ngicela ukwalazisa ukuthi emhlabeni lapha esiphila kuwo asikho isizwe esithanda esinye isizwe asikho isizwe izohlala singaphansi kwesinye isizwe lokho lalokho kusho iBhayibheli the nation shall rise against nation ngakho ke bantu bakithi esindebeleni ngicela lizithande liziqaje njalo liziqhenye ngalokho eliko khona lingasabi muntu lingasabi abantu abantu emhlabeni bayadlula kodwa isizwe asidluli bantu bakithi esindebeleni ngithemba selokubonile ukuthi akekho umuntu ongakwenzela olunye ulutho wena olufunayo ongaso wakini ngakho ke ngicela abantu bakithi esindebeleni ukuthi likhankasele njalo lisekele njalo lilandelele amaphathi akini la abunjwa lapha eMathebeleland agxile lapha eMathebeleland kuphela nanku ke phela ukuthi selokhu lavotela abo MDC labo zalube akakazi umuntu oyedwa alisize ngalutho akakaze akula lutho ngakho ke ngiyalicela umuntu kaMthwakazi ayicela abantu bakithi eMathebeleland ukuthi lisupport amaphathi enu lawa avukayo lapha eMathebeleland siyazama ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi sibe yilokho esikufunayo thina ukuthi sibe yisizwe ngakho ke ngicelani ligcile ligcile ekhaya lo ngokhulekani Ndlovu lo umholi weduma ngithi ngilethanda lonke bantu bakamthwakazi
sanibonani bakwethu sanibonani bakwethu hayi gama ubafo igama ubafo hayi naye ngikhalaza ngento abantu bakithi ukuthi ubona nje abafana abancane konke lokhu kuhamba nje la estradeni okuningi kwakhona sokunamameda la e-South Africa sokunamameda kambe lizwe lizobunjwa njani amamedala bafana de sibathembile sithi bekhule sibabhekile nakwangazombela uhlupho yini inkunzi ebanjwa ngabafana laphandle bayabulala nokubulala ebantu bakithi ha ubona abafana nje dala kuzihambela laphana awu nkosi yami kodwa eyi kubuhlungu lokho eyi akambe kuzolunganini kwelakithi kuzonini kuzolunganini nazo iy'ngane zivuka ubhova nje hhayi kunzima lokhu bakwena
Studio 7 salibonani basakazi labalaleli mina bengicela abaphendlisisa ngezenkohlakalo beke besiyele emahofisini eLupane umeya weLupane oyilunga lezanu PF also kunengi okwenzakala emahofisini laphana ngumuntu osuka all the way from eMotari ukuthi izanu yamfaka kanjani laphana asazi kumbe wasebenzisa ama connection akhe ezanu wasuka all the way from Motari ungumeya walaphana ema ofisini awusoze uthole abantwana bakuleyana indawo bethole imisebenzi lapha ukungawuthola umsebenzi wangkhona kumele usetshenziswe imisebenzi yezanu emningi yangkhona esikuthi ngesikhiwa ngama dirty works engcole kakhulu ungakuyala khona lokho banenge abantu abatholakala lapha umuntu sengani ubulewe ngamasela siyacela sibili ukuthi kuphendlisiswe njalo siyacela sibili ukuthi ibandla lemthwakazi Republic Party lisincede kakhulu keliye ngena
angene ema ofisini laphana lidingisise ukuthi kuhamba njani emalangeni nje ziphumile izitendi but baqala betshelane kuyi inside thing kungaphakathi bekutshelana okwezitendi nxa sebekhupha ukuthi kulezitendi ezithengiswayo uyathola ukuthi nxa izitendi kade kumbe zingu 20 kwaye kuvele sekusele zingu 5 ezingu 15 sezingabantu bakhona le lapha vela khona eMutare so siyacela ukuthi sisizakale ke kulokho kunzima sibili kakhulu ngoba sinje thina singabantwana abelupani sifundile silama qualification athize but ngenxa yezinto ezinjalo vele imsebenza siyitholi si out se diaspora kusizwisa ubuhlungu kakhulu sicelani sisizwe sibili kulokho abakwanisa ukuphendla phendla ke beyingena lapha ema office nelupani nyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuzemelika impi ephakathi kwamaJuda lamaPalestina iqhubekela phambili. Inkokheli yeMelika ikhuthaza ukuthi umongameli Joe Biden abe ngumlamlankunzi. Impi le iqale ekuqaleni kwenyanga lapho amaPalestina babetshengisela besola isinqumo esathathwa ngumthethwandaba wele Israel okuxotsha imuli yamaPalestina eyayihlala kwenye indlu kwele Israel. UBiden ubikwa ekhulumisana lenkokheli yakwele Israel kunye leyamaPalestina kodwa abanye kwele Melika bathi kumele aqinise isandla ukuze kube lesisombululo kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
UBiden, I think he approach yakhe at this point ukuthi aqale ameke show ukuthi I think uyakhulumisana lo mongameli owe Israel uNetanyahu kunye lo Abbas owe Palestine and esibonile last week uwenze ama calls to both leaders wakhuluma labo ukuthi batshele ukuthi mayuyu ngendaba zokubhombana lezi ukuthi kukhulunyiswane. I-approach kaBiden ihlukene lekaTrump ngoba uTrump yena ubevela support i-Israel enganakeleli ukuthi iPalestine bona ukuthi bazothola yini protection from US. I think uBiden ufuna ukuba fair to both sides. She has in the past ukuthi ungumuntu layo osupport Israel kodwa I think i-approach yakhe ayisozifanele kaTrump indlela azokhulumisana lawo. I think uzozama ukuthi abahlalise phansi kuzwisisane ukuthi inkinga isukela kuphi njalo zingaresolva kanjani. Siyazi thina ukuthi udaba lwe-Israel le-Palestine asoze luphele until kuze kube le two-state solution eyaproposwa ngumongameli uBarack Obama. So since uBiden wayesebenzisana lo Barack engu-vice president wakhe, sibona ungathi uzophusha i-same agenda efana laleyo ye-two-state solution.
Yena umongameli Joe Biden ubona njani indlela aphatha ngayo ubudlelwano lamanye amazwe okuthiwa i-foreign relations ngesilungu? Uyaphumelela yini? Nangu siyabona ngakaphumi phandle kwelizwe.
UJoe Biden uzimisele ukuthi i-America ibuyele ekubeni yiyona ekhokhelayo ngaphandle lapha in terms of ukuthi ibonakale iyona isiba yiyo elidayo, if I may put it that way, elidayo endaweni ze foreign policy. I-foreign policy kaBiden i-clear, iyacaca, siyabona u-SABC li-America ku-Paris Climate Agreement, siyabona njalo ukuthi le-agreement leyana eyadatshulwa ngu-Trump le-Iran. Wonile uBiden ezama ukuthi ayibisele i-agreement leyana ukuthi ibuyele in place. So uBiden I think uzimisele ukuthi i-America ibe involved on a serious note ku international stage. Akala ingqondo efana lo Donald Trump put America first. I think uBiden u-serious ngokuthi i-America ibuyele ekubeni yi-leader ekhangelelwa kiyo ukuthi kusolve ama problems awomhlaba lo. ende njalo siyazi ukuthi simbonile uBiden siba serious ngeRussia itshela uPutin ukuthi ayekele interfere especially eUkraine lapho esibona khona ukuthi iRussia njalo isizama ukuthi iqale impi leUkraine. So uBiden I think userious nge-international affairs uzimisele ukuthi iUS ithathe space sayo as i-leader eyiyona ehlonitshwayo ngabanye amazwe.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo esizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leReston esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso ezizimele esigabeni seMathebelele seziphume lomhlahlandlela wokusungula amankampani nokuqhuba ezinye inhlelo zokuthuthukisa umnotho wakulumango. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.